ubona ngakho vele ngumuntu osephelele ngomphako nje akusena into azoyenza lo muntu lo usehlulekile. Kanti kunenye into futhi abantu beZimbabwe inkinga abayiyo yona, abantu beZimbabwe into ade kufuneka bayenze khuphana ukudemonstrator kwabo kwakufuneka bangayeki bakhontinye umnangagwa azaswele nokuthi uzobopha bani uzoshaya bani ngoba shaya wonke umuntu kahle kahle ngoba leyo nto sokumele abantu manje balawo barizinje ukuthi abantu baningi ababotshiwe abanye basezibhedlela lokho eqhubeka kushaya abanye abopha abanye. Into esifuneka sokufuneka abantu bonke babambane bonke eHarare naseBulawayo bonke abantu baphume bagcwale ezitaladeni bethi bonke labo abantu ababotshiwe kabakhulule ngoba uma ngabe siyenza njalo kusho ukuthi mnangaqhubeka zenzela nje eZimbabwe zenzela konke into babopha abasha amapholisa namasosha. So kuyinto ebuhlungu leyo eyenzakala lapha.
Kodwa abantu bangathengisela futhi emgwaqweni phela bazagandwa bebulawe into ezinjalo baba sithole pho kuyanceda khonokho.
Hayi angeke kulokhu nje akhone ngoba kuzoba abantu bonke bebambene. Into eyinkinga laphana kithi abantu kababambananga ngoba ngibheka into lapha kuntshitoya ehithile ngikubona ku TV abantu baphuma ngokuningi bonke baphuma ngokuningi bayikhuluma izwele i1 lokuthi upresident akhona step down. Into efunakalayo nakithi ukuthi wonke umuntu bayiphume eHarare kuphume wonke umuntu ngitsho gogo nabomkhulu kuvala izindlu wonke umuntu bagcwale ezitaladeni balale khona yikho okufunekayo.
Sibone-ke sihlobo uSibusiso Juma
yazi uyangeza ngibambe kakhulu ngizakhathazeka kakhulu ngawo umuntu omdala ekhuluma njalo amazwi athi kalunganga luba bangazi into sokuyikuluphala phela ukuluphala lakho kwesikhathi kuyaphambanisa ingqondo. Ngibona ngani sekukhulilele umuntu ukuthi yena angakhokhela ngibona ngani ingqondo zakasathathi kuhle ngoba abantu sebengezayekela njani ukuncedisa abantu bayefuna abantu bafe yini phezu kokuthi ngiyavula ibutho lelo lathi lihamba libulala abantu lubaba lo angikwazi ukuthi njani mina ngoba ambona umbuso wakho ukuthi uzaba kahlela umuntu ngoba ukhanye ngani kwenza kwakhe awukahle.
Ubona zani kwenzelani khonokho wena ngubona wakho?
Hayi lubaba ngangikhangelela phana wenzela ukuvala ubuyi bakhe ukuthi kungazi kwaba nomuntu ozavusa ikhanda abe nguye yedwa wenza intando yapha ebizweni. Manje lapho ukuthetha isikhathi ngoba into ayenzayo leka hhayi uzama ukuthi athulise abantu ukuthi bangazi bakhuluma intokuzizezi zakhe azeza ezinye uye wacala ulutho olubi abe sebesithi uyabopha abantu babencediswa abantu babeulawa besenzalelelimeli wayefuna abantu bayenzeni uzama ukuchitha abantu ukuthi bangazi bangabe nelizwi eliphezulu.
Ye so-ke lokhu-ke ukuthi kula bantu abanjengo-major general Douglas Nikaramba labasanyadwe asekuthiwa bathatha ipentsheni ubona njani khonokho?
Hhayi lokhu aseyikuvala nje anti uzama ukuthi avale ukuthi amazwe angaphandle lawa angaze abone ngathi uthiwa yena uyenza umsebenzi ukukhiphile abantu abagangileyo ulamanga kakula nto ayenzileyo laphana uzama ukubafihla ngamanga lalo kuvala abantu emehleni uzama ukuvala amandlela amazwe la amakhulu akhuluma ngakho ukuthi labantu babulala abantu ulamanga uzama ukuzenza yena ohlakaniphileyo akuna kuhlanipha kwezileyo laphana.
Ndithathe-ke ubaba umcebiso
nengikubonayo ukuthi kuphela lokhu kuvala abantu amehlo ngalokhu kwakwenza ukuthi kuphela abantu ukuthi bathethi uyenza okuright yena engenza okuright enguye lala ewabulala abantu laba ebathumile njalo engaze kwenze amboni isapoti ongayithola kuleli lizwe laseZimbabwe ngoba foredi kathesi ungathi akhanya into zonke ziyehlela phansi akulanto e-right akulanto eqondile abantu baswele imisebenzi akulani yena ngokwakhe nje uphela azi ukuthi hhayi uyazithumela nje enika abanye bona bebone abangeza ngcono abathandwa ngabantu.
Kodwa kulo muntu ongapho ngukuthiya nje isikhundla ayenze khonokho okuthandwa ngabantu.
Hayi kasoze thiye nangenhloni zakho ezibona ukuthi ngingathiya lapha ukuthi bezabe sengivumela ukuthi ngadliwa ngokhetho lodlulileyo. So that's why ubona lokhu engathi uzama ukuvalavala ngokubophabopha abantu abasebandleni lakhe la masotsha wona lawa abophileyo ukuthi antu bekungathiwa yena selungileni engalunganga anti yabona vele sokufuza ukuthi hayi uthi kwenzakala kungenela amanye amazwe bebonge ukuthi vele burongo bakhe lokhu eqhubeka seze uburongo esiya phambili.
Sithatha ubaba ubheka isipho.
Akumelanga ethusele abantu, kumele aphathe abantu the way a-understand ukuthi abantu bakhalaza ngani. Ukuthi ayethusele abantu ukuthi bangakhona ukukhuluma izikhalazo zabo ebathembisa ukuthi uzobashaya ngamasosha. Akusebenzi lokho. Ekugcineni, uyozozithola esenkingeni. Angazi umuntu uzokumela na ngoba asiyikho ukuthi ubhekwe ngabantu baseZimbabwe kuphela ukuthi ubahlukumeza kanjani. Amazwe wonke amubhekise akhona angamsupporta abangakhona ukuziphatha abantu babo elizweni ngiweye ayenza ngakhona and umuntu omdala lo uzwa njani yena ma engathembisa ingane zakhe ukuzishaya ekhaya ubona ngathi angasala lazo na.